i-budget yabo lawo ihleli ku 256 million United States dollars, amadola se-America lawo. Ngakho okuqakathekile ukuze si-achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala, egoqela ama-sewer pipes, egoqela ama-pipes amanzi adabuka mthokosho, esingathi kuyimprove i-service delivery le mgwaqo wethu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale iindleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water, ngama-bills ababuyayo inyanga zonke, ngoba ibhajethi leyi thinayithi abahlala ababulawayo esingafanda ukuze iphumelele. Nakade siye ama-256 million amadola se-America lawaesiwafisayo ukuthi i-budget fund singabhadala promptly, sibhadale kuhle, izinto zizahamba kuhle edolobheni lesakobulawayo. Khathesi ngikhuluma kanje idorobha abahlali thina bakobulawayo sikwereta i-municipal over 200 billion Zimbabwean dollars. Imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo inhlupho zakwabulawayo engizibalekileyo zingavuka ziqediwe. Ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu. Singayifisi kuphela kodwa siyiyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni